So we zika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 31 Mpalakazi 2020 ngukips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu bangamakhulu amathathu 300 bahlolwe izolo eZimbabwe batholakala belomkhuhlane weCOVID-19. Amapolisa athi akumelanga abantu babuthane emigwaqweni emadabuka kuza bemelele ukuthakazelela umnyaka omutsha. Abantu abaningi eZimbabwe bathi bekuzima lonyaka ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19.
Kwaba lokunzima kwinformal sector, kwachina abaningi sebegula imikhuhlane engaqondakaliyo.
Bayakhala abalimi enkabazwe leMatabeleland South ngezulu eliningi eselitshise amabele.
Ku-2021 uhulumende alubana kade ngaba loncedo lokusiphathisa amabele atshonile.
Umongameli Donald Trump lokhu efuna ukuguqula impumela yokhetho lukamongameli. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Phakathi kwabantu abangamakhulu amathathu 300 abafunyanwe belomkhuhlane weCOVID-19 ngokutshona kwelanga layizolo, abedlula kancane ikhulu 110 ngabemhlubulweni kweMandebeleni okuqela iBulawayo ebilamachumi edlula ayisithupha 62. Sebefika inkulungwane ezedlula ezilichumi lantathu lengxenye 13,625 asebehlolwe bafunyanwa beligciwane leli. Abasinde kumkhuhlane lo sebezinkulungwane ezedlula ezilichumi lanye 11,154. Usubulele abangamakhulu edlula amathathu lengxenye 360. Kuzwekazi le-Afrika, iCOVID-19 ihlasele abantu abafika phose izigidi ezintathu 2.7 million, yabulala inkulungwane ezingamachumi edlula ayisithupha 64,760. Amapolisa athi abantu akumelanga bephume ezindlini besenzela ukuyamelela usuku lwakuqala lomnyaka ka-2021. Isikhulumeli samapolisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyati uthi bazabopha abazangena emigwaqweni bethakazelela umnyaka omutsha. Uthi kwesatshwa ukuthi abantu bazathelelana umkhuhlane weCOVID-19 bengahlangana bebanengi emigwaqweni. Ingcwethi kwezombusazwe zithi umnyaka ka-2020 ubulokufuthelana lokudoniselana kwezombusazwe kweleZimbabwe. I-ZANU-PF ithi ukudoniselana kubadlaleli kubangelwe ngamazwe athuthukileyo afana leMelika afakela abanye babo izijeziso zenotho, futhi aoMDC athi iZANU-PF yiyo ebaxabanisayo. Umlondolozi Ndlovu usedolela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnyaka ka-2020 ubone ibandla le-MDC Alliance liphiwa isinqumo lidalele i-Supreme Court sokuba umongameli walo uMnumzana Nelson Chamisa kakhethwanga ngokusemthethweni, labeka ukuba kumele abuyele emhlanganweni wokukhethwa kakutsha owe-Extraordinary Congress phansi kwebandla le-MDCT. Chamisa wakwala lokhu esithi ukhetho luka-2018 lwaveza ukuba nguye olabalandeli abaningi ngemva kokuthola amavoti edlula izigidi ezimbili i-2 million kulalawo athola uNkosazana Thokozani Khuphe yena owathola aphansi kwengxenye yesigidi. Kodwa uMakhuphe wahle wasebenzisa isinqumo se-High Court sona esamnikeza ilungelo lokuba ngumkhokheli webandla leli ukuxotsha amalunga edayile ephalamende awebandla le-MDC Alliance, wazibeka ukuba umkhokheli wamalunga ebandla eliphikisayo kulelo dale. UMakhuphe le-MDCT bathatha njalo imali eyayimele iphiwe ibandla le-MDC Alliance phansi kohlelo lwe-Political Finances Act efika izigidi ezizikhomza zamadola kuleli i-7 million RTGS. Wahluthunela njalo i-MDC Alliance isigodlo esemorgan Tswangirai House. Umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance uMnumzana Felix Magalela Mafa uchasise kabanzi ngokwehlele ibandla lakhe lonyaka.
Into eyasihluphayo njengephathi yi-judgment eyavela ku-Supreme Court eyathi uMakhuphe nguye umnikazi we MDCT njalo ebe ngumnikazi we MDC Alliance.
Owakhethwa phansi kwe MDCT ukuba angene edale eParliament ngemva kokukhishwa kwamanye amalunga awe MDC Alliance, Nkosazana Sipho Ndlovu Mokoni upha umbono wakhe.
Kufanele ube umuntu okwaziyo ukuthi ulandele edale eParliament, ukwanise ukuyekhulumela iprovinsi yakho. Engikukhangeleleyo ukuthi ngalesi sesingenile edale lephalamende, impilo zabantu ziguquke.
Ibandla le-ZANU-PF lalo libe lokudlephana okuthize ngemva kokuba abatsha bebandla leli ababalisa uGodfrey Tsenenkamu noLouis Mathuthu bexotshwe ebandleni leli ngemva kokukhipha amabizo eziphathamandla eziphatheke kunkohlakalo. Uhlelo lwale bandla lokwakha kutsha ingatsha zama-District Coordination Committee lube lokufuthelana lokulwisana okunzima phakathi kwalabo akakade bedinga ukuvotelwa. Ncishi ezicubulunga ezombusazwe zithi lokhu kubangele ukungezwani phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantine Chiwenga, yena obikwa laye efuna intambo zombuso. UChiwenga uyakwala lokhu esithi usekela uMnangagwa kodwa abaziyo bathi umumo kawumanga kuhle phakathi kwababili laba. Isiphathamandla sogatsha lwabasakhulayo kuZANU PF umnumzana Mabutho Moyo uyakulandula ukuthi kulokudonselana ebandleni lakhe.
Yitha ukhathalekile ukuthi kungene obani, thina sikufunayo ukuthi ama sanctions asuswe. Izwe kazilonke leAfrica leSadic bebephatheka sibili ekuthini our lift lawo ma sanctions obizidera seyasibulalela imisebenzi eZimbabwe. Ama investors akuyi ngendaba zokuthi imali zabo ziyabe zibotshiwe khona ngale kwele Melika, betshela ukuthi bengalilobudlelwano leZimbabwe.
Incitshiko zombusazwe umnumzana Nixon Nikatsino uthi kuza kuba nzima kakhulu ukuba eZimbabwe libe lombuso ofunwa nguZulu iDemocracy, esipha umzekeliso wengxabangxoza yempela viki lapho iMDCT ikhe tayinkokheli.
So kule nkinga kuma big major political parties lapha njoba libona ukuthi vele konke kuZANU PF le MDC yankona izinto azihambe kahle. Ngesonto sabona ibandla ele MDCT behlupana ngendaba extraordinary congress. So sibona vele ukuthi into ukuthi kube le democracy lapha eZimbabwe kuzahlupa kakhulu.
Noma nje amabandla wonke engavumi ukuba kukhona okumele kulingisiswe phakathi kwawo ukuze labo laba abalembono hlukeneyo benelise ukusebenza ndawonye. Incitshi ezigcubulunga ezombusazwe zithi kusase kunenge okumele amabandla wonke ezombusazwe akulungisise ukuze amukele ukukhokhelwa ngabantu abalembono ehlukeneyo. Loba nje abe-MDC Alliance besola isinqumo esethulwa ngumthethwandaba we-Supreme Court, incitshi kwezombusazwe zithi umonakalo ukuxegisana abantu wavela wadalwa ngumuyi owaba ngukhokhela wokuqala i-MDC ibunjwa umnumzana Morgan Tsvangirai owashiya ekhethe abanye abasekeli ababili phezu kukamakhuphe owayevele khona zisithi kwakungadingeki lokhu. Ngimele isitudio 7 seHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo abaphila ngokuthenga bethengiswa impahla bathi behlulekile ukuziphandela kukudla lonyaka ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Umavis Kama usethulela lolu daba.
Unkosikazi Gwangwara omunye wabakhokhela inhlanganiso yabathenga bethengisa impahla eyeZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations uthi bekulukhuni lonyaka.
Imali esasithengise singakangeni ku-COVID-19 yonke sayidla sayiqeda, sasala sesingelalutho. Kwaba lokunzima kwi-informal sector, kwagcina abaningi sebegula.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Lydia Maphosa okunhlanganiso le ePlumtree.
Laba kade bephila ngokuthengisa impahla bebewoda phandle kwelizwe, phandle kwelizwe akusaphumeki. Abama-flea market labo bebewoda phandle kwemazwe, phandle kamazwe kakuphumeki. Kunjenje khathesi lanxa amabhodi evuliwe, ukuze umuntu aphume kumele aqala ethestwa i-COVID-19. Okufunakala imali okuzingangabo $60. Umuntu evele ehlezi endlini imali enjalo kayitholakali.
Uthi abantu bathwele nzima eZimbabwe.
Abantu bathwele nzima, sokudliwa kanye nxa uthe waba nenhlanhla yokuthi lokudla kudla kanye ngelanga. Lesi simo asazi ukuthi sizaphela kutheni.
Osechiya isikhundla somgcini sihlalo wenhlanganiso le unkosikazi Charity Mandishona uthi kunengi abakwenzele amalunga abo ukwenzela ukuthi baphile ngcono ngesikhathi kumemetheka umkhuhlane we-COVID-19.
Because of COVID-19, people were sort of fragmented. So we've come up with a movement building program.
Abantu sebesebenza besabalele indawo yonke ngemva kokuqhamuka kwalomkhuhlane we-COVID-19. Ongalesi sizathu ke sesisungule uhlelo lokumanyanisa amalunga ethu ukuthi bazi ukuthi bangasebenzisana njani kuzabelo abakizo.
Communities citing a cause where they can all run behind one.
Umphathi ntambo kahulumende obona ngezomnotho umnumzana Mthuli Ncube wadinga izigidi ezingamakhulu ayisithupha zamadola 600 million Zimbabwean dollars yokunceda abathenga bethengisa impahla labaswelayo kodwa imali le kayenelanga ngoba abantu abanengi bathi kabayitholanga. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 la ku 7255 kHz ku shortwave.
Ukuna kakhulu kwezulu enkabazwe leMatabeleland South sokulele izilimo eziningi okuzakwenza ukuthi abantu babhekane lendlala enkulu ngomnyaka ka-2021. Bathi bekunzima ukuphila lonyaka ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. U-Ezra Chisasibanda usethulela lolo daba.
Izulu line okumangalisayo kusukela ngolwezi. Lokho kwenze ukuthi amabele athe emasimini endaweni eziningi ezabelweni lezi. Unkosazana Lavender Ncube owemdube Award elowagweru ucela uhulumende ukuthi angenele.
Ku-2021 uhulumende alubana kade ngaba loncedo lokusiphathisa amabele atshonile ukuthi angasiphathisa ngokudla. Labagogekileyo bethu alubana kade ngabancedisa ngokokuhambisa ngesezokhangelela labantwana bethu.
Umnumzana Bheki Chuma wesigabeni sentaba mhlophe enkabazwe yena ukhala ngomkhuhlane we-COVID-19 owavalela abantwana ukuthi bangayi esikolo.
Unyaka lo ka-2020 ubunzima bakithi, izifuyo bezingela kudla amanzi, abantwana besikolo satshayisana lomkhuhlane we-corona lo, abantwana bengasayi sebejayele ukuyadinga izimali emagangeni wasavuma ukubuyela esikolo.
Esabaleni seMatabeleland South esigabeni sefumu ekezi imgwaqo idilizwe lizulu okudla sokudula njalo imali ayikho ebantwini abamavikili bafuna imali yangaphandle kwelizwe. Unkosazana Agnes Bebe uyakhala.
Into ziyadula, sicela uhulumende ayehlise izinto ngebhondi ngoba ibhondi lakhe livele alisebenzi.
Umnumzana Ndandatho Mageza yena-ke uyinyanga elaphayo.
Lonyaka ngisebenze kancane ngoba since 25 March azange ngisebenze lutho. Bengila umsebenzi yami e-DRC Congo azange ngikwanise ukuyasebenza.
Ukhansila Witi Moyo e-Ward 18 Amatopo uthi abantu bathwele nzima lencingo zamafoni zisebenzi abantwana abafundanga lonyaka njalo abakhoni lokuzifundela ku-internet.
Ngilele ukuthi indaba ye-network lapho kwaphekwa khona kule minyaka eyadlulayo kakulandelelwe then inet kufakwa ama-booster kuthiwa kube le network eningi. Then kubantwana besikolo labasi abangafundanga kuhle besicabanga ukuthi laba batholakala belezisu bebancane babiselwe esikolo kube ngumlando wabazali ukuthi bazayenza njani ngabantwana njalo laba abangapasanga ku-form 4 kumbe ku-grade 7 besicabangela ukuthi ngabe bayaphindisa uhulumende abe lo mlando ukuthi ngoba kasobantu abayenza ukuthi abantwana bangafundi abantwana babhale kutsha bapase kuhle kwenzela ukuthi bakhonside kwezinye izifundo.
Izulu linile okuzwayo endaweni eziningi zelizwe okuyinto ejabulisayo abantu abaningi ngoba amanzi azatholakala lula kuzifuyo kodwa kulomonakalo omkhulu emgwaqweni lemasimini. Umkhuhlane we-COVID-19 bathi bayawesaba kodwa bawazi ukuthi unjani ngoba kungela maklinika lezibhedlela abangahlolwa khona. Ngimele Studio 7 igama lami ngu-Ezra Chisasibanda.
Labanye abakubandla lama-Republicans abakudale le-Senate lele House of Representatives abathi bazophikisa impumela yokhetho lukamongameli unqobe umnumzana Joseph Biden webandla lama-Democrats. Umongameli Donald Trump ukhala ngokuthi waqilwa kukhetho olwenziwe ngenyanga edluleyo loba nje kungelapho ufakazi obuveza ukuthi uBiden labanye bakhe baphikaphika impumela yokhetho lolu. Incwadi kwezombusazwe zithi akusoze kuphumelele okwenziwa libandla lama-Republicans elifuna ukuguqulwe impumela yokhetho eGeorgia, Pennsylvania, Michigan, le-Wisconsin okwanqoba uBiden olama-electoral votes edlula amakhulu amathathu 306. UTrump olama-electoral votes angamakhulu amabili lamashumi amathathu lambili 232. Kulabanye abantu abathi okwenziwa nguTrump kuzaveza isimo sezombusazwe kule Melika. Umnumzana Mpumelelo Mafu ohlala eLubane uyakunqoba okwenziwa nguTrump.
Hayi sikhangela indaba kaBaba Trump ngendlela oyenza ngakhona. Hayi indaba leyo thina ngiyibona kwami ngombono wami mina indaba leyo imnandi leyo. Ubaba Trump kaqhubele esenze njalo esenza njalo ngoba thina siyazi ukuthi izwe lase-America yilizwe le democracy. Yikho sifuna ukufunda khona apha e-Africa ukuthi ilizwe le democracy elibuswa ngodlame upresident wangkhona waliwa ngokukhitshwa njani esikhundleni. Siyibukele siyilandelela kakuhle indaba. Nasi mina ngombono wami ngithi ngabe uyalayo ke senza njalo impumela izaphuma mhla ka 20
kodwa umnumzana ndabe ezidle kude uthi uTrump sokumele asuke esikhundleni
asikaze sibona belungu besenza lokho kwenziwa nguTrump sikwazi lokho kuvame kwenzakala emazweni aseAfrica lapho kula maparty ahlezi ngenkani edliwa esalela like iZANU-PF into enziwa nguTrump isimanga kakhulu phakathi komhlaba ukuthi waye yangisilizwe leMelika uTrump kazihlalele phansi ngobudliwe
abanye abantu sebelungiselela umbuso kaBiden umnumzana Reason Wadenga ohlala eGungwe esabelani seMaterial South ukhangelele ukuthi uBiden uzanceda ilizwe leZimbabwe ngokujiyeneyo
sithanda ukubonga simhalalisela uJoe Biden yena othe wakhethwa njengomongameli omutsha welizwe laseAmerica sithi iAmerica yilizwe elithela phatheka kakhulu ekuthini linceda abantu beZimbabwe ngokudla kukati ke imali liyana ke abayinceda kakhulu ngokudla aluba ngeguqula basakhele amadamu emaphandleni kwakhe amadamu amakhulu anjengabo Thuli Manyange le eseGwanda South bangenele labo baspeed up sibili yakhiwe iphelele ukuze ke kutholakale ke amanzi okwenza ama irrigation isizwe siphile sizenzela ngoba abantu beZimbabwe amandla abalawo okusebenzela
uTrump usecele abalandeli bakhe ukuthi bathi gwaqa eWashington DC mhla ka 6 zibandlela ngesikhathi idale leSenate le House of Representatives edlulisisa amavoti awenziwe yiElectoral College. Namhla kuhlelo lwabesifazana asidluzeni bomama sixoxa ngokwenzakale lo nyaka lokufiswa ngabantu ngomnyaka ka-2021 le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Wathi sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi emhlabeni wonke jikelele sebeyizigidi ezedlula kancane amathumi ayisitshiyangalombili 82 million ababanjwe ligciwane le-COVID-19 eselibulele phose izigidi ezimbili 1.8 million. Elemelika yilo elikhokhelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asebehlaselwe yi-COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Sebefika phose izigidi ezingamathumi amabili 19.3 million abatholakale belomkhuhlane lo yabulala inkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 342,414. Amapholisa asebophe umnumzana Bobby Wine oncintisa kukhetho lukamongameli kwele Uganda. Ukubotshwa kwakhe ngokwesithathu kulandela ukuqala kwakhe ukukhankasela ukhetho lukamongameli oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo. Ibandla le-MDCT elisanda ukukhetha umnumzana Douglas Monzora ukuthi abe umkhokheli walo emhlanganweni we-Extraordinary Congress eqhutshelwe eHarare ngesonto edluleyo lithi lilokhu lisamelele unkosazana Thokozani Khuphe ukuthi emukele ukuba ngumsekeli kamongameli. Umhlangano lo ubikwa wawulodlakela ikakhulu lwaluqondiswe kunkosazana Kuphe owayehola i-MDCT ngaphambilini kwalolu khetho, yena othi kwakulokuqilibezela njalo ogcizelele ukuthi usexotshe uMnumzana Monzora kuleli bandla. Kambe kuzawela ngaphi indukulo xa uxaku? Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa loMnumzana Witness Dube osanda ukukhethwa ukuba yisikhulumeli se-MDCT endawonye loMnumzana Bernard Bhekilezwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, yena oqala ngokusola athi ludlakela le nketa bejabi iyayisemhlanganweni lo.
I think as always ukuhlunga esingathi iconcern enkulu kakhulu i-element ye-violence ekwenzeni kwena. UDarkus yindoda engumgalatshane phela ma ungakuyibona ngeliso lengane kwanje esindebeleni, yikuthi ebugalatshaneni bakhe angabi ezenzela yena. Njengoba ma ukhangela i-politics eZimbabwe ugcinela abantu bagcina bezenzela bona. Njengoba nje uChamisa sambona maye ntshontshela abanye wayesezenzela yena. So uDarkus sazibuza-ke ukuthi ulokhe ngulwana futhi umbusi yini ofuna ukusebenzisa i-tribalism eZimbabwe ukuthi athole amandla.
Kuyezwakala ingqobe isikuwe Mnumzana Dube.
Hayi, uBaba Ndlovu ngiyamuzwa njalo akuthoyo. Kuyabe kuthiwa hayi liyabe lingavikwa uzame kumbe ukuhlukuluzwa kwabomama lokuhlukuluzwa langobangubani ehlukuluzelwa umbono wakhe ayisiyo nto esiyikhuthazayo njengebandla le-Movement for Democratic Change. Babe bonke ndlunye ubaba uDarkus Monzora lomama uThokozani Kuphe bethwaliswa amagabha avuzayo bephuma lezimpilo zabo kanzima endlini eyayifuna ukutshiswa kwalamula nje uNkulunkulu ngoba izulu lalinile utshani omanzi. Ngakho-ke ubaba uDarkus Monzora ngaphezu kwalokho siyamazi ukuthi ligqwetha elivele laphila impilo yalo lonke lilwela ulungelo labantu. Uyalitsho liphinde-ke namihla le mihla ukubana hhayi lapha siyabe singalwi, siyabe sincintisana njengabangani. Masiqeda lapho uyabe ukubeka njengokuthi ngeze sibaya zinye zingagqubulana zigqubulane, kodwa-ke maziqeda lapho ziyakhothana ziyakhokhelana emanzini, ziyakhokhelana emadlelweni, ziyabuya zonke ekhaya zivikelana ngayo yonke indlela. Kudazela njalo ubaba uMonzora usekhiphe iqula elilokho lisahlolisisa. Ngingathanda ukuthi abalaleli labalandeli bebandla le-MDC babe lesineke kancane, ngoba indaba leyi ayenzakalanga lapho kwakuvotelwa khona. Yayenzakala umama uKuphe esephumile engaphandle kwalapho kwakuvotelwa khona, okwakungiyela esingathi i-security party ekwakungiyela labo ayabehlose ukuvimba udlame. Ngakho yikho laseso sigangu mpela lalowo muntu wakwanisa ukubana kwenze lokhu, ngoba kuleyo ndawo kwakuyisikhathi i-security yonke yayisingene phakathi lapho kokuvotwa khona ukubana izame ukulungisisa ukuthi kungabi lokuphanjaniswa kokhetho. So kwasokusele kungela security eningi ngaphandle. Ubukhokheli beZimbabwe bufuna abantu babambisane ngenhlanga ukwenzela ukuthi kungabi kuvulele njalo into ezinjengokungazwisisani okwaletha umbhuqazwe owabuya ngomva kokuzibusa kwelizwe leZimbabwe. Yena iCongress ibe ngcono kakhulu kulazo zonke iCongress esike saba lazo ngaphandle nje kwasona lesi siga esisodwa, kothi obe kuvotwa kuze kuye kusa, obe kuvotwa kuluyiwe sibili isikhathi.
Ingqobe isikuwe Mnumzana Ndlovu.
I think okufuze kwenzakale-ke manje ukuthi sibone ukuthi line elibasha elingene manje-ke boDube lizayenzani ukutsha. Because ukhangelele and I think ngiwaqambile ama-problems akhona, yiyo le violence, yiyo le tribalism, yiyo le ukhangelela abantu abangomama phansi ku-leadership positions eZimbabwe. Eyona iparty iza kusolva njani? Esikubona kakhulu epoliticsini yeZimbabwe kwezombangazi weZimbabwe kuthiwa ngesilungu yi-politic king, ubugalatshane bona bekade mbutho okwaDarkus. Ngokumazi kwamma ngimbala ngimbhekile njenge-politician. So ukuthi for example uthole umuntu omncane njengoChamisa owaziyo ukuthi umgabo wabulala abantu nangosesiyakusegijima siyakusebenza naye esenze kanti u-2040.
Ngamafitshane Mnumzana Dube,
ekudluleni kukababa upresident Morgan Tsvangira abantwana be-MDC bahlakazeka ngendaba yokuthi kwasuka kwaba lokulwisana esikhundleni okungasakwanisanga ukubana kubanjwe ngendlela. So kuba uDarkus Monzora ukhangele ukuthi aqhubeke ezinyathelweni zikababa uTsvangirai owayezama owaze wadlula emhlabeni ezama ngamandla wonke ukuthi abuthanise abantwana be-MDC ukuthi nqa bangayihlukani nqa besiya ekhethweni. Yebo, yikho esiyakhona, sizabona nje kusiya phambili belokhu bebuya abantwana be-MTC ngoba ulalo uhlelo lokubana bafinyelele.
Ye, ngezinye indlela aliboni Nkosazana Thokozani Khuphe kumbe abanye besola lokhu okwenzakeleyo besiya emthethwandaba.
Angikuboni kuyinto engayenzakala leyo. Singahamba ngendlela ubaba uKhariphani Phugeni ayethule ngayo umhlangano akade bebelawo. Yebo, kade bethe i-National Council, kodwa okuphawulile njalo ubaba uPhugeni ukuthi esephiwe lo izompumela akade zikulowo mhlangano uzitshintshile yena njengomkhokheli wazama ukuthi aqandise lapho kade zitshisa khona kakhulu kade zingalethi umlilo ephathini ekhona ngoba kasizwa omunye umuntu ngomba kwaba uKhariphani Phugeni ekusola ukuthi utshintshile lezo zinqumo. Kayilume ikhafule kasidediseni ulaka sibuyizane sibuthane siqhubeke ngomsebenzi akade siwenza.
Amazamo ogcina nje sicela ukuthi uba uthandrayile limshiye emuva lenza into entsha ngoba wasebenza 20 years wehlule kuwini mba angazi ukuthi wayelokhu efaka phambili yiko-ke lobo emfisa nje ukuthi ngathola ithuba ngikusho kini ukuthi kele ake lenza into entsha ichiye alale ngokuthula uba uthandrayi engcwabeni lakhe. Amanye ama-policies akhe afeyila kakhulu, so angazi why lokhu lifuna ukumdonsa limkhiphe engcwabeni limletha khonapho ukuthi azophambanisa futhi amaphutha akhe ayenze esaphila. Ngiyaxolisa
mabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
phakathi kukamnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu incwadi ecubungula ezombusazwe endawonye lomnumzana Witness Dube isikhulumeli se-MTCT bebexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Asenelisanga ukuxoxa lonkosazana Kuphe ngodaba lolu. Iqembu lomdlalo wenguqu eleHighlanders Football Club libonge umlandeli walo owaphathisa kakhulu ukwesula isikwelede esibhekane lalo uNodumo Nyati. Into sezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Ekhuluma emkhosini wokubonga umsebenzi awenzileyo oqhutshwe ngomvulo ekuseni ofisini yeqembu leHighlanders, uNodumo Nyati uthe usebenzisana kuhle lenkokheli yeqembu leHighlanders yikho ukwenze ukuba umsebenzi wokwesula isikwelede ufezeke.
Ngithanda ukubonga kakhulu lokhu iklabhu yenzele khona. Engingakusho mina ukuthi ongasikho kwenza kwami, kodwa kuyi-unit ebekhona between i-executive, because isikhathi esiningi ukuthi wenze umsebenzi onje kufuna ukuthi executive kuvumele, because uyakusebenzisa igama leHighlanders. Ma ukuthi ngithe ngisenza lokhu imali yacatsha, at the end of the day awusonodumo ukuthiwa udla imali, it will be the name of the Highlanders eyabe ikubhekisele. So ngithanda ukubonga i-executive for ukungivumela ukuthi ngikhona ukwenza i-dead cans.
Iqembu leHighlanders bese lihlale okwesikhathi eside kuthiwa lesikwelede esifika phose isigidi samadola njalo lo nyaka liphinde lalahlekelwa lusekelo lwabenet 1. Umgcini sihlalo weqembu leli uKenneth Mhlophe uthi lokhu kwenze libhekane lobunzima obukhulu, kodwa baningi abaliphathisileyo lapho likhalaza ebantwini.
Senelisile ukuba isikepe singacwili, njalo sibonga usekelo esiluthole luvela kulabo esisebenzisana labo abamabhizimusi, amalunga kanye labalandeli beqembu abasukumela phezulu baphathisa lapho besizwa ngodubo esibhekane lalo.
Unyathi ukhuthaze amanye amalunga eqembu ukuba labo balangakho ukuphathisa iqembu besebenzisane lenkokheli yeqembu.
Whatever initiative ebuyayo ilungile ukuthi incedise eHighlanders Sports Club. Okuqakathekileyo ukuthi kube ne-clear goal ebekwayo, and then kube nendlela etshengisa ukuthi imali esozidliwe. That's what's important. As long as iHighlanders Sports Club ibenefitha, ngiyabonga kakhulu, and I'm so grateful for this honor. Ngiyabonga kakhulu. It's for everyone who played a part to good adherence. Thank you so much.
Unyathi ngumkhokheli wenhlanganiso yamalunga eqembu leHighlanders ahlala elizweni laseSouth Africa. Bona asebenzisane labo ukuba bakhuthaze abalandeli beqembu leli abasabalale umhlaba wonke ukuba baphosele ndawonye imali zokwesula isikweleti seqembu. Ngimele iStudio 7 ngokulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singakehlukani sihlobo, wothi sikhangele ezinye indaba ebezibukhela namuhla. Amapolisa athi akumelanga abantu babuthane emigoqweni emadabukakusa bemelele ukuthakazelela umnyaka omutsha. Abantu abaningi eZimbabwe bathi bekunzima lo nyaka ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Bayakhala abalimi enkabazwe leMatabeleland South ngezulu eliningi eselitshise amabele. Umongameli Donald Trump lokhu efuna ukuguqula impumelelo yokhetho lukamongameli. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. walivalisa wonke isidube ngisithi libe lomnyaka omutsha olenjabulo lentuthuko.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.